sasiwukhangelele kakhulu sithandekile besibisela ama-awards ethu nalana ama-councillors ethu njengoba ama-councillors ethu amabili akuma-awards nalana axotshwa ngokunye okwakubalwe ngu-local government minister ukuthi akuhambanga kuhle ngokunjalo vele ngawethu ama-awards lana vele indawo yethu yonke i-territory yethu liyana ngale kade kuyikwenza nje ngoba uyade kukhanya ukuthi vele hayi vele akula opposition laphana kade kungela lutho nje ikade izihambela yodwa nje izalo p f izenzela kuphela ilokuzeni yayo kukhethelwa izona.
Sikhulume lalo ibandla le-MDC bathi bekulokwethusela okunjengokuthi ama-wadi lawana kuma-resettlement areas.
Umuntu angeke cathe ngomunwe vele ngabantu abahlala benezizathu zokuthi nxabe lapho beyehluleke khona kulokuthi bavume ukuthi hayi into kwaziwa kumelanga kuhle izolo bebetshaya ne-harvest house ngale abalungisa izinto zabo indlu yabo bayilungise babuyele kuma-rural constituents bayelungisa kuhle ama-sectors abepati baconcentrate balungisa ipati yabo kulokuthi batshone beblame ukuthi ye abantu ade besethuswa kuvela ngapho umuntu ethuswele ukuthi ngasefuleti ngesikhathi sanamhla sezihlangane labo sixoxisane labo sikhulumisana sithekele namadringi sinathela sitshela sitshengisane ukuthi hayi kalikho lina nabantu kade silapha kalikho kuground but kule ndawo ukuthi noma sufike ngaphi kupoint engaka awuvunyelwa ukuthi lihambe lithwelene lindanindani umthetho nala iyalandelwa izeki yenza umsebenzi njengomsebenzi and ikwazi kusenziwa la izolo.
Ibandla le-MDC lithi lithwaliso yamagabha avuzayo ngibandla le-ZANU-P F bayalelwa imihlangano njalo lo dlakelo lukhona bekulesandla sebandla le-ZANU-P F.
Yonke into i-ZANU-P F lesandla yonke into kwehlela kwabo i-ZANU-P F lesandla ukutshana kwabo bebodwa besilwa okwabo kuba izikhundla kulabanye abangene ezikhundleni omunye engakabekwa konke lokho balokhu besilwa izimpi zabo eziningi-ningi konke lokho sebeblame i-ZANU-P F on that. Le mihlangano yabo abantu abayiyalelwayo akula abalungisise into zabo isikhathi sikhona nxa befuna into zabo zibahambele kuhle bengabe stop ukublame abanye abantu for no good reasons at all.